Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isidumbu sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai sikhangelelwe ukusuka kwele South Africa kusasa kumbe ngolwesihlanu.
Thina sesinominate president. Yena at the actor Khathesi Honorable Nelson Chamisa nguye sesifuna ukuthi according to the constitution act for 12 months. Ngokuthi thina sifuna ukuwina election.
Idale elimqoka ele National Council ye MDCT selikhethe omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye osaphethe isikhundla kwenyanga ezilithumi lambili kulandela ukubhubha kwamnumzana Morgan Tsvangirai, kodwa abanye bayakuphikisa lokhu besithi kakhethwanga okusemthethweni.
President Nelson uhulumende wakhe sebecabanga ekhonoko ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero mune ngani baphambanisa kodwa kumangalisi lokhu ngoba phela inhlala yenza kuzanu PF.
Uhulumende uthi uzaphathisa imuli kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ngakho konke okudingakalayo ukumngcwaba, kodwa kasoze aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Idale elimqoka lebandla le-MDCT ele National Council selikhethe omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye osaphethe isikhundla okwenyanga ezilithumi lambili kusalindelwe ukuba kuyiwe kumhlangano omkhulu we-Congress ekupheleni komnyaka kulandela ukubhubha kukamongameli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai izolo e-South Africa. Kodwa unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora uyakuphikisa lokho esithi akwenzwanga ngemfanelo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuyizililo ngesikhathi abalandeli bebandla le-MDCT beze esigodlweni sabo se-Harvest House. Phambilini kombuthano lo, inkokheli ye-National Council yenze umhlangano obuvele umele ube khona lamhla ukulungisisa inkulumo lokuxokozela okusebandleni. Lo mhlangano ubikwa ungenwe ngamalunga alikhulu lamachumi ayisifica munwemunye 190, lona leli dale lilamalunga angamakhulu amabili alechumi lanhlanu 215. Intatheli zindaba bese zimiswe okwesikhathi eside ngesikhathi umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Morgan Komiji ezokwethula impumela yalomhlangano, wathi bakubone kufanele bakhethe uChamisa ukubamba isikhundla sikamongameli.
We have also resolved that to manage communications during this period of our times we shall communicate through the office of the president.
UChamisa wemukele leli nyathelo elithethwe ngamalunga e-National Council ethi ngoba kumqoka ukuba ibandla liqhubekele phambili lisebenza kufezeke okwakufiswa ngumuyi kungela kuphambuka kuziqondiso zebandla.
There is never an opportune moment to deal with the crisis. We are in a crisis. There must be leadership in the cockpit and there has to be an acting president.
Omunye wale nkokheli kungusenator Lillian Timvias osebenza esezishabane enkabazwe otshelela umsakazo ukuba leli nyathelo elithethweyo lokukhetha uChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli kuzoqeda ukuxokozela obekukhona ebandleni.
Yena at the actor Khathesi Honorable Nelson Chamisa nguye sesifuna ukuthi according to the constitution act for 12 months ukuthi ebe nguye upresident wethu Khathesi act 12 months until the next election.
Umsekeli kasomlomo ehlangothini labasakhulayo umnumzana Vusumuzi Moyo ulandisa ngokuthi kungani besithi umuyi uTsvangirai eliqhawe lelizwe.
kumzabalazo wonke sibe lawo njenge Democratic Party nguye obelokho esikhokhela iminyaka sizibe ngu 18
lanxa abanye besithi ukukhetha kwaChamisa kuzaletha ukubambana ebandleni leli okwenzakalayo akutshengisi lokhu ngoba ababangisa uChamisa lesi sikhundla uNkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Elias Mdzuri bebengekho emhlanganweni owenziweyo uKhuphe na bekuthiwa usendleleni ukuza eHarare kuthi uMdzuri yena kazange vele alugqobe. Mele Studio 7 ngiseHarare ngihume Mvisi Gama.
Siyabonga Mavis. Kodwa unobhala jikelele webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora uthi umnumzana Chamisa akakhethwanga okusemthethweni. Ngalokho uMonzora uthi isisekelo sombuso webandla sikubeka sobala ukuthi kumele kwenziwe umhlangano weCongress yesiphangiphangi kukhethwe ozakhokhela leli bandla. Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lamhla ukhalele imuli kamnumzana Morgan Tsvangirai kanye labasekeli beMDCT esithi uhulumende uzaphathisa ngendingeko zokumngcwaba umnumzana Tsvangirai. Umnangagwa uchaze uTsvangirai njengomuntu olesibindi osebenze gadalala njalo kumzabalazo wokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Ngalokho uthe ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe kungeladlakela njengendlela yokuhlonipha umuyi uTsvangirai. Lanxa abantu abaningi bebesithi uTsvangirai kumele ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, uMnangagwa uthi lokhu akusoze kwenzakale. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi uPresident Ramaphosa nohulumende wakhe sebecabange khonokho ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero. Mbone ngani baphambanisa, kodwa mangalisi lokhu ngoba phela inhlala yenzabo ZANU-PF ukuthi kuvame ukuthi bona bathi abantu bezanu kuphela, abantu abalobungane labo baba ngama-national hero. Siyabona ukuthi akusukwana lapha kungcwatshwe umuntu wezanu e-Heroes Acre obekade sazakala ngokutshaya abantu khonokho. Bona ngani kutshengisa ukuthi uhulumende lo akala nguquko ayilethileyo kangako. Siyazi njalo ukuthi abebutho vele kabathanda ukuthi abantu abangalwanga impi yenkululeko abazange babe ngama-OVET bahlonitshwe kweZimbabwe.
Uchaze ubaba uTsvangirai njengomuntu obehlezi ekhankasela ukubana kube lokhetho olukhululekileyo njalo olungeladlakela. Ngalokho uMnangagwa uthi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela ebalulekileyo njengendlela yokuhlonipha ubaba uTsvangirai lo mbuso wentando yeningi ekade ewulwela. Uthini ngamazwi akhe la?
Kunzima kakhulu ukuthi simthathe ngamazwi yakhe uPresident uMnangagwa ngendlela yokuthi inhlaka yenza yakhe nezenzo zakhe ngezikhathi zokhetho. Singakhuluma ngo-2002, sikhulume ngo-2005, sikhulume ikakhulu ngo-2008. Sibona ukuthi yena nguye owayephethe isibanga esikhulu kakhulu esenza ukuthi abantu abaningi baphelelwe yimpilo ngesikhathi sokhetho oluka-2008. Izenzo zika President uMnangagwa zitshengisa ukuthi hayi lapha ukhulumela nje ukuthi abantu bamqhakezele.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwelebhilitane. Silokhu sikudaba olufanayo umuyi uTsvangirai ube uchazwe ngabaningi okugoqela lemuli yakhe njengeqhawe elenza umsebenzi omkhulu kakhulu okulwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UBenedict Nhlapo ukhulume lomfo wabo umnumzana Collins Tsvangirai yena othi ulwe kwaze kwaba sekufeni kwakhe.
Indaba zemfa yalo obengumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yilethe usizi kwabaningi yabachiya inhliziyo zidabukile. Umnumzana Tsvangirai ubhubhele kwesinye isibhedlela eJohannesburg izolo ngemva kokugula isikhathi eside ngomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu. ngesikhathi Studio 7 sethekelela endlini yomunye wamadodana kamnumzana Tshwangirai lapho imule ebuthene khona eRandberg eJohannesburg umumo uzwisa ubuhlungu kugcwele usizi lokuhlulukelwa umna wakhe kamnumzana Morgan Tshwangirai umnumzana Collins Tshwangirai uthe umuyi kalwisanga kuphela umbuso onqindezelo kodwa ulwenzima lomkhuhlane wemvukuzane ogcine usumthethe isizalwane seZimbabwe esaziwa kakhulu kwezokulwela amalungelo oluntu umnumzana Dewa Mavinga uthi umuyi uzasale khunjulwa kakhulu ngokungafuni ngitsho umuntu ohlukumeza amalungelo abanye
iZimbabwe yonke iyakhala silahlekelwe ngobaba uTshwangirai ube umuntu othanda abantu ulwela amalungelo abantu beZimbabwe umuntu ule courage kakhulu so siyakhala ngefa kaTshwangirai ube ilikawe lamakawe
osebenza njengomelwe MDC kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi umnumzana Tshwangirai uyidlalile eyakindima sekusalele abaphilayo
sidumele kakhulu ngokuhamba kwenkokheli yethu uMorgan Tshwangirai siyamkhumbula uTshwangirai la akhona nathi esisele muva sizosala sibambane siphakamise ikakhulukazi abantu baseZimbabwe sibeke eceleni izinto eziphathelane nokuphakamisa ubuqu bomuntu kuphela eyedwa
umnumzana Solomon Chikoero osebenze lomuyi ekubunjweni kweMDC ngo-1999 uthi uyilokhu ayikho khona ngenxa kamnumzana Tshwangirai
kumina kimi uMorgan ube ungathi nguba bami ngutichara wami ngumento wami nguinstructor or icon ube engumuntu wokuthi even lingalwa ekuseni emini uzokubiza futhi ethi ayihoza lapha licalise ukukhuluma ukuthi siyenza kanjani sihamba kanjani
kusasa kuza kwenziwa inkonzo yenduduzo eJohannesburg ukuze abeZimbabwe abakwele South Africa bephiwe ithuba lokudelisa umoya ngomgqibelo isidumbu sizathwalelwa ekhaya bese kusiyalungiselelwa umngcwabo ozaqhutshwa ngomgqibelo ozayo mhla ka-24 Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho
asiyabonga Nhlapho iyezi elimnyama limbozile eZimbabwe abantu abaningi bekhala besithi umnumzana Tshwangirai ubeliqhawe elingathandabuzwayo ngoba ubelwela ukuba kube lokukhululeka kwabantu elizweni laloba uhambo lwakhona bebelulameva ahlabayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhansila ka-Ward 25 kobulawayo umnumzana Mzamo Dube uthe njengebandla balahlekelwe kodwa umuyi liqhawe elingabuzwayo njalo bayohlala bemkhumbula.
Obengumuntu obe ebambanisa abantu kathese kugcineni besikhangele khonoko kade siphakathi kwakho kubizwa kuthiwa yi-alliance ngezinye izindlela zokubambanisa abantu. So konke lapha silahlekelwe sibili iZimbabwe yonke.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane labanye ukuba umuyi uTshwangirai liqhawe loba nje eZimbabwe kulenke thabe chabi ekugcwaliseni ukuba umuntu liqhawe ngoba ezikhathini ezedlule isandla sikahulumende sikhanyile ukuba siyakhetha
njengomuntu okade senze zepolitiki uTshwangirai uzaba liqhawe kwabanye abantu ikakhulu ebandleni lakhe lakulabo uzinterest kade wapusha
isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo inkosi yamandebele bele umnumzana Greta Sibanda ngomunye wabantu abakhale umuyi kulabanye asebeqale umkhankaso wokubamba uhulumende ngamandla ukuba agcwalise ukuthi umuyi liqhawe ngoba wayeyinhloko kahulumende kuhulumende wenkazatho oke waletha ububelo ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa ngokubhubha kukamnumzana Morgan Tshwangirai obengumkhokheli webandla le-MTCT. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende yakwele South Africa selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumongameli welizwe kulandela ukusuka esihlalweni okwenziwe ngumnumzana Jacob Zuma izolo. Osakhulayo welemelika oleminyaka eyisificamunwemunye odubule abantwana besikolo abalichumi lasikhombisa bafa edolobheni leFlorida ube khangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje. Alokhu sikudaba kwemfa kamnumzana Tswangirai, izakhamizi zeGwanda seziveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukamnumzana Tswangirai, iningi likhuthaza inkokheli zaleli bandla ezilwisanayo ukuthi zibambane ukuze zifeze izifiso zikamuyi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi emaphandleni eGwanda belilokhu lisemnyameni ngokubhubha kwaTswangirai, yena obhubhele kweleSouth Africa ngolwesithathu njalo liveze ukwethuka ngombiko othi kasekho. Umnumzana Edgar Ncube wesimbuko eGwanda njalo engunobhala jikelela wabasakhulayo kubandla le-MDC uthi njengabatsha bebelethemba yokusasa engcono phansi kobukhokheli bukaTswangirai.
Madolonzima njengakontanga sasila amagama okutsho ngoba ilanga lisitshonele, siyakhala kakhulu, sidabukile, silahlekile.
Ugogo Letina Sibando wensimbi uthi ilizwe leZimbabwe lonke lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaTswangirai.
Ukulahlekelwa kwamama lwa lathi silahlekile.
Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane njalo kubandla le-MDC uveze ukudana okukhulu esithi uTswangirai ubhubhe ngesikhathi sebekhangelele ukuthi uzanqoba kukhetho kube le ntuthuko elizweni.
Sithaluba kumbeni kungaba lomunye ongaphuma kumbe inkosi sinike omunye njengaye kungabi lokulwisana lokhu esikubonayo.
Unkosazana Moli Ncube layo osuke emawani uthi badabuke kakhulu ngokuzwa ukuthi uTswangirai sedlulile kulo mhlaba.
Hayi, sibibuhlungu ngokulahlekelwa umkhulu wethu. Sibuhlungu sibibingazi kumbe siyenze ukuthi ube kanjani.
Umnumzana Dingumuzi Mpofu eNtebe yena uthi uTswangirai uthi abantu bemadolonzima njalo kuza kuba nzima ukuthi ibandla le-MDC lithole enye inkokheli efana laye.
Thina siyibona silahlekelwe kakhulu, sikhangela igephu yakhe ukuthi ingavalwa mbani. Thina siyaswela sibe sesiphonga ukuthembela kophezulu ukuthi ngxenye nongasikhethela umkhokheli onjengoTswangirai. UTswangirai Rai mina ngilelanga elilodwa engingamkhumbula ngalo lika-2005 lapha angisiza khona ngephakathi kokunzima.
UTswangirai obhubhele kwele-South Africa lapho abeselatshwa umkhuhlane wemvukuzane njalo uthiya ibandla le-MDC limi manzonzo kulokudonselana kubangwa isikhundla sakhe. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 eMawane eGwanda.
Kanti vele umnumzana Morgan Tswangirai wayengubani? Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 elonda imbali yakhe.
Umnumzana Morgan Richard Tswangirai wathutshulwa yingwe ngombimbitho mhla zilitshumi ngomnyaka ka-1952 esiqintini segudu esabelweni seMaswingo. UTswangirai waqalisa konke akwenzayo engasubani ezifundweni njengoba wayephuthe imfundo yesikolo saphezulu kuphela e-high school. Loba kunjalo wakhuphuka waba ngumuntu oqakathekileyo kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ulizibulo ebantwaneni abayisificamunwemunye emulini kamnumzana Tsingirai Chibwe Tswangirai lonkosikazi Lydia Zwaibha Tswangirai. uTsvangirai waqala lolu hambo engunobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ngomnyaka ka-1988 lapho ayekhokela khona izisebenzi ezazikhalela umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. UMnumzana Tsvangirai wayeledlabuzani lentshukuntshu emangalisayo kwezombusazwe wakho waba kubandla leZANU-PF. Wabona ukuhlupheka kwabantu wasencedisana labanye abantu ukuthi kuguqulwe inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU ibe libandla lezombusazwe. Wabunjwa ibandla le-Movement for Democratic Change ngomnyaka ka-1999 wahle waba umholi walo. Phose iminyaka engamajumi amabili libunjwe ibandla leli, uTsvangirai wayeqonqosela ngenguquko yelizwe lombuso kamnumzana Robert Mugabe osuswe esikhundleni lesi ngowayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces. Loba kunjalo ibandla leZANU-PF lokhe libusa likhokhelwa nguMnangagwa. UTsvangirai ubethembise abalandeli bebandla le-MDCT ukuthi bazalinqoba noma kanjani ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo.
We must give Mugabe a resounding defeat.
Ubuciko bokuba inkokheli yebandla eliphikisayo kwabonakala uTsvangirai aze abumbe ibandla le-MDC elancintisa kukhetho lokudinga abamele idale lephalamende ngomnyaka ka-2000. Ibandla lakhe laba lamalunga edale lephalamende phose angamajumi ayisithupha 57 kwathi-ke eleZANU-PF lathola amajumi ayisithupha lambili 62. Lokhu kwakungokokuqala ukuthi ibandla le-MDC lincintise kukhetho. Kwakungokokuqala njalo ukuthi ibandla leZANU-PF liphose libe ngutshikilobhanqa leliphikisayo kukhetho lwelizwe. UTsvangirai wabotshwa esetheswa icala lokuzama ukubulala uMugabe. Ngomnyaka ka-2007 kungakenziwa olunye ukhetho, uTsvangirai wahlukuluzwa kakhulu ngamabutho esizwe ngokuphatheka kwakhe ekuchothozeni umbuso welizwe. Wakhuluma ngemva kokudedelwa ecodoza umbuso wocuku lokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe. Ukhetho luka-2008 lwaletha inhlonipho enkulu aze anqobe kuhlandla lokuqala lapho wathola khona okuyisilinganiso phose okufika amajumi amahlanu ekhulwini 47.9%, kwathi uMugabe wavotelwa ngabantu ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane amajumi amane ekhulwini 43.2%. UMugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe bavuma ukuthi uTsvangirai wanqoba uMugabe kukhetho lukamongameli. Wathi sokuphindwa umphehla kukhetho lolu, amabutho avimba endaweni eziningi encediswa ngamapholisa langamasosha labasekeli bebandla leZANU-PF batshaya abantu okumangalisayo kwabhubha abedlula ikhulu, wathi abanye babaleka emzini yabo. UTsvangirai waphuma kumncintiswano lo wekela uMugabe esithi unqobile yena owayengela muntu ancintisana laye. Loba nje uMugabe wayesithi unqobile kukhetho lolu, uTsvangirai lebandla lakhe bacela ukuthi amanye amazwe angenele ukuze kuvele impumela eyiyo. UTsvangirai watshayelwa ihlombe ngokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kukahulumende womanyano lapho wayengumkhokheli kahulumende kuthi-ke uMugabe wayengumongameli welizwe. Laba ngamaqamuqamu ibandla kwaba lokuxabana okumangalisayo phakathi kukaTsvangirai lalabo abatshiya ibandla lakhe. Lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2005 lapho abaphikisana khona ngokungena kukhetho lwe-Senate. Ngomnyaka ka-2016 uTsvangirai watholakala elesifo semvukuzane emathunjini ese-colon cancer, wahle wabikela uZulu. Loba nje kwakusiba lezigwenxa lapha lalaphana kwezombusazwe, kwakuba ngumuntu nje uTsvangirai wathola inhlonipho kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele ngokumelana ngesibindi esikhulu loMugabe lebandla leZANU-PF. Okumqoka apho sakuthola isicoco se-Nobel Peace Prize lokunye okufanayo ngomnyaka ka-2008 langomnyaka ka-2009. Utshiye abantwana abambalwa lonkosikazi wakhe, unkosikazi Elizabeth Tsvangirai. Abadala bathi isitsha esihle kasidleli. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Kip Stube.
Kwezemidlalo, amaqembu omdlalo wenguqu ayo Zimbabwe abalisa ele Highlanders, lele Dynamos kanye lele Capes United asethole usekelo lwemali oluvela kunkampani yabo makhale khukhwini eye Net One. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu ngalinye lizathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu lamashumi amahlanu 350,000 njalo lesi sivumelwano ngesalonyaka kuphela. Kodwa isiphathamandla senkampani yeNet1 uBrian Mthandiro uthe balakho ukuqhubekela phambili besekela lawa maqembu nxa besuthiseka ngalobu budlelwano.
So if we do it very well, there's no reason why we should stop.
Yebo, sisaqala kodwa singaqhubeka kuhle. Kuyabe kungela sizathu esokumisa lolu sekelo njalo sibona ngaso linye nalaba isebenzelana labo ukuba lolu hlelo singaluphatha kuhle luzakhula luqhubekele phambili ilizwe leZimbabwe lize livuke kwathu.
Umgcini sihlalo weqembu la Islanders uKenneth Mhlophe uveze ukuthi aba ukukhulu ngokuthola lolu sekelo lwemali oluvela kunkampani yeNet1.
As Highlanders were very excited about the sponsorship.
Njengeqembu le Highlanders siyathokoza kakhulu ngosekelo lolu njalo siluthole ngesikhathi esihle okokuthi sikhangelele ukuba luzaphathisa ekutheni iqembu lethu lidlale kuhle.
Umongameli weqembu leCapes United uFarai Jere utshele intatheli izindaba ukuba ukuthola usekelo lwemali kuzavuselela umncintiswano wawukhona kudala phakathi kweqembu lakhe lele Highlanders kanye lele Dynamos.
With such a sponsorship, I promise you our football is not going to be the same.
Usekelo lwemali lolu luza kuguqula isimo somdlalo wenguqu weleZimbabwe ngoba luphiwe amaqembu amathathu ayiwo amakhulu elizweni okutsho ukuba asezaqina okwamagama. Lokhu kuzakwenza abalandeli bebuye ngobuningi ukuzobukela umdlalo wenguqu.
Obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuthula okusemthethweni kosekelo lwemali lolu oluphiwa amaqembu okuyiwo amakhulu elizweni leZimbabwe ngumphathintambo wezemidlalo uKazembe Kazembe, yena otshayele ihlombe inkampani iNet1 ngaleso senzo.
Ngithanda ukubonga isenzo senkampani yeNet1 ngoba njengoba ngihlala ngisitsho uhulumende eyedwa angikenelise ukuthuthukisa ezemidlalo. Kodwa siyaludinga usekelo oluvela kwabamabhizimusi njengalokhu esikubona kusenzakala kwamanye amazwe.
Akusikho kwakuqala ukuba inkampani yeNet1 ifake imali emdlalweni wenguqu njengoba ike yasebenza leqembu leCapes United kanye lamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu. Ikanti eminyakeni edluleyo kuke kwaba khona inkezo ye-One Wallet Cup ebidlalelwa ngamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Daba isanda kuluthola ugatsha olubonanga ukuqhutshwa kwemihloliso lwezimseki lamhla luxotshe iziphathamandla zalo ezibalisa umnumzana Nandira lomsekeli wakhe umnumzana Maramba phezu kodaba lwemihloliso ye-all level ekhitshwe ngudlu nyakenye. Abanye abafundi bayabhala iphepha lesikhiwa iphepha 2 sebele mpendulo. Ugatsha lolu luthi solumise njalo umsebenzi umnumzana Thabethe, unkosikazi Machingayitse, umguni Kazende lomzenda okwesikhatshana lusacwayisisa okungahanjiswa kuhle emsebenzini oyenzwa yiZimsec. Ingoma ka Oliver Mtukudzi esishayeleke imuli yakoTswangirai sibaduduza ethi yona Rufundi Majongonyetse. Sigqiba ke uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isidumbu sikamuyi umnumzana Morgan Tswangirai sikhangelelwe ukusuka kwele South Africa kusasa kumbe ngolwesihlanu. ugatsha olubona ngokukhutshwa kwemhloliso lwezimseki lamhla luxotshe ezinye iziphathamandla phezu kodwaba lomhloliso ye-O-Level ekhitshwe ngudlu nyakenye. Igama nguChris Gande, lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.